Soko isika defender baku VOA Ndebele.
Olingayo liphuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi umnyaka lo esiwusungule ngempela sonto ubonakala njengani uza kuba lukhulu.
Abamanye amazwe makulokhetho bayakhangela indlela abaphila ngakhona, bakhangele izithembiso esezenziwayo.
Ivandla le-CCC liphathisa asebekhulile bakobulawayo ngokudla lenye indingeko.
Hayi, besibiza bonke singakhathalekile ukuthi ngabaliphi bandla, phela osikhulile yibo abasilethe emhlabeni.
Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia seliphelelwe ngumphako emzameni yokuhluthuna lelo lizwe.
Nxa iMelika ilokhu ithumela izikhali zona lezi ezinkulu, ama-patriots la achaya amabhomba la vela phezu, kutsho ukuthi impi le isaqhubeka iya phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iningi lithi umnyaka lo esesiwusungule ngempela sonto ubonakala njengani uza kuba ulukhuni. Ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli luzenziwa kuwona lo umnyaka. Umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele, iningi lingela msebenzi njalo lentengo ezitolo isidla phezulu. Kodwa uhulumende yena uthi konke kuhamba ngemfanelo. Abanye bathi izithembiso ezenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa edinga usekelo ngomnyaka ka-2018 kazifezanga. Lezi zithembiso zibalisa ukulungisisa ezempilakahle, amandla kagetsi lokusungula imisebenzi. Abanye bathi uhulumende engabuyela esihlalweni akusoze kube lobubelo. Kodwa ibandla lezanu PF lithi lifuna ukuphiwa elinye njalo ihlandla lombuso ukuze liqhubeke lenhlelo zalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nyaka odlulileyo hayi ukuthanda ukuthi ube nzima. Uzokhumbula ukuthi besisuka ku-COVID. COVID layo ingathi kuthwalise nzima nje umhlaba wonke. So kwadingeka ukuthi kube ngathi ilizwe liyavalwa. So uma ilizwe livaliwe kuchaza ukuthi kuba lama-rights athize angabi khona ebantwini. Abantu abakwazi ukuhlangana indlela okumele bahlangane ngayo. Abantu abakwazi ukwenza okuningi abangakwenza. Whether bafuna ukuprotesta noma bafuna ukuhlangana baxoxe ngento ezingahambi kahle elizweni, hayi bekunzima sibili. And makunjalo ke lo mikhonomi ube waba suppressed kakhulu, not oweZimbabwe kuphela kodwa womhlaba jikelele nje kube nzima. So sibona amazwe even amakhulu America manje bezama irecovery yabo, inflation iyahlupha, naseEurope into efanayo, nakhona lana eAfrica even kuregion lana kusadiki inkinga nje. So nathi ke sisabhekane lakho, kodwa kuthe sokusiya ekupheleni konyaka hayi sokungathi kuba lobungconywana obuthize, ama-interventions here and there ayenziwe nguhulumente. Sibonile njalo udlamo luqhamuke kuma-by-elections abe khona eMathebeleland South eNsiza lasemaTopo, to be specific. Kodwa sizwile umongameli ekhuluma ngawo ku-State of the Nation address yakhe ethi akathandi njalo akakhangelelanga ukuthi kube lodlame kulo nyaka ozayo. So khonoko nje sithemba ukuthi kube khona okwenzakeleyo ukuthi government ivinali iqembele busayo lingenele ngoba hayi ngemva kwalokho abe khona ama-by-elections kodwa sange sabona uDlamini mangabe lube khona hayi asizange sezwa ngalo njengalokho okwenzeka ku-NCSA nasematopo so mangabe ngiyanikeza imark ka-2022 ngingafaka u-5 out of 10 siqale kunzima sibili
ngokubona kwakho umnyaka lo esesiqala uka-2023 ukhanya uza kuba ungumnyaka onjani kwezombusazwe ikakhulu sikhangele ubana kulokhetho oluzayo
unyaka ka-2023 uzoba unyaka makungaya ngendlela okukhulunywa ngakhona kakhulu njengoba besengishilo ukuthi uMongameli uthe akafune Dlamini wayeshilo le nto ngo-2018 hhayi lwangabi khona uDlamini ngo-2018 so ngithandaza ukuthi bazomlalela beqembu lakhe ngaye lo 2023 njengoba bakwenza ngo-2018 kungabi khona uDlamini kodwa abantu bakithi into ezoyenzekayo ukuthi bazothola izithembiso eziningi eziningi zakhona zingamanga bazothola lokhu bribe ngamarayisi nangabopinzi namafutha nento eziningi nje lo nyaka nje kuzo ingathi kuba mnandanyana ama-elections engakafiki mina ngesifiso sami bengifisa ukuthi ngaba abantu beZimbabwe benza njengabanye amazwe abamanye amazwe makulokhetho bayakhangela indlela abaphila ngakhona bakhangele izithembiso esezenziwayo bese bevota ke bebona ukuthi mangabe sasihlala sithenjiswa mangabe njalo nje kulokhetho kwenzakale kanje kodwa kungatshintshile into ngemva kokhetho bese betshintsha bavote different
lo-ke ngu-Senator Khalipani Phukeni ubekhuluma imbono yakhe ezimele lokhu sikudaba lunye ibandla leZANU PF lithi umnyaka esisanda ugqiba ubulukhuni kodwa inhlelo zalo ziphumelele kakhulu sixoxele siphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana kuNakwashe Munsaka ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakale ngomnyaka ophelileyo njalo lokuthi umnyaka lo esiwusungulayo uza kuba unjani
umnyaka okade unzima enxa sikhangelelwe okwenotho lelizwe lokhu kubangelwa ikakhulu ngama-sanctions afakwe elizweni lethu eleZimbabwe ayenze ukuthi singakwanisi ukwenza imisebenzi yethu kakuhle njalo nje ngumnyaka kade sivela khona ebuhlungwini bomkhuhlane owe-COVID-19 obuye lawo waphambanisa intuthuko yelizwe so umnyaka lo ngumnyaka okade ungalula kodwa nje ngumnyaka esibone khona okuningi kusenzakala elizweni kuvela kuhulumende okusinika ihope elizweni sikhangele sabona ukuthi ngumnyaka esifike khona i-record harvest eye-wheat okukuba wenze ukuthi thina singathengi i-wheat kwamanye amazwe okuqala sukusela umnyaka ka-1963 njalo nje ngumnyaka obone ama-projects amaningi ku-mining sector eqalisa ama-projects ayenze ukuthi ilizwe lethu lithole imali kwamanye amazwe sikhangele sabona ama-projects amaningi ku-lithium eqalisa sabona ama-projects kuma-steel eqalisa lo nyaka umnyaka njalo esibone khona sisiba nemali evela kwamanye amazwe engenileyo kakhulu elizweni singathi ngama foreign currency evela kwamanye amazwe ikakhulu ilethwa ngabantwana abeZimbabwe esithi ngama diaspora abakwamanye amazwe lo umnyaka umnyaka njalo obone imigwaqo eminingi ilungiswa okokuqala nge-new dispensation imigwaqo eminingi iyalungiswa iyafakwa amathara ama-potos aphethwa lumnyaka umnyaka njalo esibone khona i-exchange rate yethu iguma ngenxa yokuthi kulama kulento eziningi ezenzakalayo ku-economy yethu. Lomnyaka ngumnyaka obone izimali ezedevolution ezivela kuhulumende zisenza okuningi okuthiyene emakhaya, okuhlanganisela ukuyakhwa kwezibhedlela, ukuyakhwa kwezikolo. So umnyaka lo ubuye lokuningi okuthuthukisa ilizwe leZimbabwe abaningi bengabe bengakubonanga, bengabe bengakushanga okukade kusenzakala. Kodwa sikhanya ukuthi 2023 yikho lapho esiyaqhasa ukuvuna into yakade sizilima ngo-2022 ubenzima usebuye emaphethelweni. Umnyaka njalo esibone khona kusiba lama-by-election atshiyeneyo elizweni, lapha abe-CCC labe-ZANU-PF bebhuqene babhuqana ama-constituency amaningi.
Ngokubona kwakho umnyaka lo esesiwuqala uka-2023 ukhanya uza kuba ungumnyaka onjani kwezombusazwe?
Umnyaka oka-2023 ngumnyaka esikhangelela ukubana sibe ngama-elections yethu, ngoba nje liyakwazi ukuthi sesiqalise ukuxoxa eParliamenti ngendaba ezama-constituency ethu nama-delimitation exercise ezek lokuqunywa kwama-wadi ethu.
Lo ke ngumnumzana kuDakwashe Musaka, isiphathamandla sebandla leZANU-PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhinga. Ibandla leCCC liphathise asebekhulile bakobulawayo ngokudla lenye indingeko yempilo. Asebekhulile laba babikwa bethwele nzima ngokuma komumo wezomnotho. Abanye abathola impentsheni yabo kumbe eyabomkabo eseyagugudeka isisindo okokuthi ngenyanga abanye bathi bathola amadola angamachumi angeneli lokuthenga impuphu. Ibandla leCCC liphathise ngesepha, amafutha okupheka, irayisi lokunye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Gift Ostalos Siziba nguye kade enikeza amanene lamanenekazi la ukudla. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besile President's Annual Cheer Fund namhla lapho ade kunikezwa osikhulile ama-hampers ye. Kubuye abantu abaningi ngathi abedlula 500 kwanamhla. Yabe kuyisiphithiphithi e-ofisini njalo umsebenzi wokuthwalana lezinto hhayi kumningi kakhulu lokubona ukuthi kugcinwe kuhle. Lokukhangelela futhi osikhulile abanye bebe kuma-wheelchair, abanye bekudingakala ukuthi kuthwale zona izitulo abahlezi kizo. Hhayi umsebenzi umningi sibili. Into enhle yinto eqale kuhle yaphela kuhle. Abantu bethaba kulo musa labantu vele abaningi okumangalisayo.
Manje bona labo elibaphathisileyo libakhethe njani? Bekungabantu bebandla kuphela na kumbe belikhangela bonke asebekhulile kungakhathalekile lokuthi basekela liphi ibandla?
Hayi besibiza bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla, phela osikhulile yibo abasilethe emhlabeni. So nxa sebehamba ngodondolo sodingakala ukuthi lathi sibe lothando. Lokho okompangazwe hayi sizakwenza abantu ebantwini abalingana lathi. Osikhulile ngomama bethu ngeke abandlulula ngaleyo ndlela. So kwanamhla bekumnandi sibili ngoba wonke umuntu bekhona. Abantu bajabule kakhulu ukuze ukuthi impahla abazitholileyo zivela kumongameli uPresident Chamisa. Abaningi basuke besithi bona kangena umfana. Bekujabulisa ukuzwa osikhulile bekukhuluma lokhu ngoba thina siyabe sizitshela ukuthi ngabakho ku-social media. Siyabe sizitshela ukuthi ama-slogan ethu kabazi, but omali sileyo ukubona ukuthi iningi yabo sikhulile bayazi ama-slogan ayibe kujabulisa sibili sibafisela inhlanhla osikhulile bethu njalo sifisa ukuthi ngesikhathi samavoti bebe lati bevotele uNelson Chamisa bavotele ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Hello ke ngumnumzana Sweden Chirowodza isikhulumeli sebandla le-CCC ube khuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi amalunga edale lephalamende asebumbe ikomiti ezacubungula umbiko wogatsha lwezokhetho i-ZEC eyokwaba izigaba zokuvota i-delimitation. Amalunga alikomiti ngathi uMnumzana Prince Dube Kosibanda, Douglas Monzora, Pupuraito Garebi, Dexter Nduna, Kenneth Masani, Tsitsi Muzenda, Chiloma Liwa, David Barirenyatwa, Musa Ncube, Cuthbert Mbame, Chief Siyatabwa, Siyansali, Lord David Degeshe. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lelo daba lokuthi ibandla leZANU-PF lizathola imali efika phose amadola ayibhiliyoni elilodwa lamadola awezimbabwe 985 million dollars phansi komthetho wezamabandla ezombusazwe owe Political Parties Finance Act. Kuthi ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lona lizathola amadola ayizigidi ezingamakhulu amane 422 million Zimbabwe dollars. Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 yalibingelela basakazi bethu lonke nje ngokuningi beni lonke lisibalele news ishona Ndebele konke siyahayi ngiyalijabulela siyabonga kakhulu ngifisela imihlanhla sibonga uThixo lokhu umnyaka sekuphelile lokho esilondolozile njalo ngifisa ukuthi ngifisela impilo enhle futhi ngomnyaka olandelayo ukuthi uNkulunkulu ngayeligcina kakhulu ekakhulu lisebenze kahle lathi hhayi ndathi siphilele laloba nje sebenza sidonsa nzima nje kwamele kwenze ngokudinga impilo ukuthi siphile kahle labazali labantwabethu ebize yayi kuphela nje mina ngilokudana ngabo malucky Nkomo abasupporti izano. Umuntu uze comment izano uthi uyakhangela ngumuntu wakogodlwayo sibili nxa ungabheka kiwo khona lisukele avoka umkwabeni usiyemaziya sithibe embondweni chausiya silalatshani felabusi mgangabesi mahole akula mgwaqo ezini kodwa uyamuza umuntu akhona esupporti izano umbuze usivuze ukuthi urayithi khumbu njani nalo muntu kana akulanto eright ulelana indawo engizikhuluma zonke ezinalezi akulanto eright ngiyitshontshontsho kodwa umuntu uyamuze support kanti abanye abantu baloya sibi mebadlani yezana benza besupport izani ngendla bayisupporta ngayo izani vele kayikho right malakhe Nkomo nxa ulalele lawe kumbe uyini kumbe angazi ukuthi ngathi ubakwenzani abantu bezani khuluma iqiniso umuntu kathiko lapha nakithi akulanto eright umuntu wakithi but hayi khuluma iqiniso akulanto enhle amangathiweke leni sibili yekele umuntu omdala ke lomdala sibili kodwa yekele ukukhuluma amanga izani vela ulanto eyenza kithi liyakula ngijonjonjonjo qiniso lihle kakhulu kuyafudanisa kuyamangalisa nxa likhuluma amanga libanga kuyadanisa kakhulu lithi abantwana abathina nxa abadala lizakhuluma amanga ngakho
salibonani salibonani lonke bantu bakithi eZimbabwe salibonani kwistudio sizwe siyabonga izingxoxo lenkulumo esizizwa kodwa yesikhanya kunzima khona kunzima ngathi kunzima eAfrika. Oh,
ningizimu Afrika kakhulu ubi Afrika nje izizwe elama resources amaningi but futhi ileli poor kakhulu kuzimu Afrika kuzima kakhulu into enzima ukuthi asikhone ukuzenzela lutho yabo azi ukuthi kumbekasola ukuthi ubani ubusa njani akana plan makuwukuthi uncindezele ngabe lo two futhi izani nje lesisisi icho ngathi into into wani into into efanayo futhi okuzamangaza abantu maisisisi mayingakusilisa abazobe sebesithi ukuthi hayi izani wayingcono kakhulu njengoba manje siyakubona phela abantu bathi umgaba wayingcono kulo mnangakho umgaba zangabe ngcono umnangakho zangabe ngcono lesisisi angeke zibe ngcono le ngaphandle kokusetshenziseni indlela nje bantu kuguqula ingqondo zama-supporters nezabalandeli kunzima isisisi ingawina lapho avele kuyaba bad twist ngoba owakuqala abalastudied nje yabona ngabantu abaxabanayo ngathamisa ufuna ukucontrola ungala okweqileyo nje and kakabimatshuwa nepolitics adinga ukuthi abe uthole isikhundla mhlawumbe esinye waqedisisa nepolitiki wafunda uthi ufundile esikolo akutsho lutho lo i-experience yandani yadinga aba batshintshi ubuholi bekuzobangcono
njani ngasakathi bakithi ngangikukhumbuza kakhulu kakhulu undoda lo kuthiwa ngumalakhe nkomo uthi ananzelele ezinye izinto ezenzakala phakathi kwezwe lakhe siyakhumbula ukuthi undlovu ubig boy ndlovu undoda wabhobhayo u-MP wensiza kungena undoda lo kuthiwa khona wangena ngemva kwamalakhi lo ngemva kwaboy ndlovu ula kwaba kubi laphana abantu baqalisa uhlukulo zitshaya besenza zonke izinto ezingafanelanga wangena ulanga kodwa indoda ndoda wagijima wagcwalela izwe lonke esenza izinto wangathi ulungulungisa umgwaqo osusa flabhuzo utshi ungafika namaholi kula namhlobo lokho ngilapho lowo mgwaqo kuyena nje kuphela abantu bakithi sasuka lapho ulanga basebemkhafula sebebonile ukuthi wafuna ukufaka kwabo nangena uspezi wangeniswa namhlanje siyambona uspezi usekhafulwa kube ngathi laye unkomo wakhafulwa ngendlela engekho okuzukuthi nje babe sesenziswa abantu bakithi khangela-ke inkomo usukele wesinikho siyafika kini khonaphana edolo ubona ukuthi umgwaqo unjani nalwana umagadlagadla lokho lisithi ye liyalungisa imigwaqo liyalungisa liizampifa angazi ukuthi lilungisa imigwaqo yiphi yakhona engahle ukuthi ukhangela i-violence ekhona elizwe ibangela yini bantu bezambi lokhu liphika lithi akula violence kathesi abantu bakini bemletsha ngiyazi ukuthi kulesihlobo sakho phakathi ngompane emletsha esihlukulizweyiye kodwa liyakuphika ukuthi uyahlukuluzwa abantu angazi ukuthi kade licabanga njani bantu bezambi lokhu lifisa ukuvula impi ukuvula impi lokho likwenzayo ngoba licabanga ukuthi lina li-supreme one day kwenye ilanga lizakubona ukuthi alikho supreme ngoba likunanzelele ukuthi elisenzayo njengephathi hayi akusihambeli kuhle usihambeli kuhle sibili ngovikawuqondanga ungakhangela khona kwi-unit accord lesikhuluma ngayo namhla okuthiwa zaphu zani kungani kulala mhlo kungala vice president ovelanga kuza kube kanti futhi u-vice president wafakwa waba yi-second weza kungani ngafakwa ngoba yi-first vice president ukhanya ukuthi i-unit accord e-fake nje kuphela uzakwazi i-fake into zezami ngezokudlela kwenzela abantu zibahuga ngomalaki simkhangele malaki lokhu likuza yabo
sanibonani basakazi bakastudio 7 ngali njani lonke hayi thina siyaphila lapho esikhona ngikubele okhulumayo wesigabeni selubhane hayi siyazi izindaba ngiyamuzwa lindoda okuthiwa ngumalaki inkomo ukhuluma la yazi angimzwisisi kahle inkulumo yakho ekhulumayo kanti izanu ihamba isiyadinga inkululeko lapho yayisiyayidinga khona kumbe kusemozambique kumbe kusezambia yayihambela ukuya kulwa lezaphu yini ngoba lezi nkulumo ezikhulunywa ngumalaki inkomo zinkulumo eziqondane lesizwe esimnyama sisilwa labelungu ukuthi abantu sebekhululile sebekwanisa ukuyasebenza lapha sebekwanisa ukwenza sususu kodwa lesezithatha na eziqondisa kuzaphu izani yayivele isilwa lezaphu yini ukuthi nana lokho kwenzakalayo kwakuyimpi yezani lezaphu ukuthiwa abantu sebekhululekile kathi esingukuthi izaphu yanqotshwa iy'nkulumo zakhe zinjalo phela ngoba lezi nkulumo ngazikhulunywa ngumuntu ongalabandlululo umuntu okuthi uyayazi indaba ngakaziqondisi kuzaphu ngaziqondisa kusimithi ukuthi yilanga lokukhululeka ukuthi akhulula ilizwe so bona bakhulula bani lapha ngabeqondanisa lezaphu kumbe vele bona injongo yabo yayinokubulala izaphu nxasithi ibulala izaphu ibulala amandebele isiko lao kanye labo amboni ukuthi kwakuyimpi ngoba thina siyazi intunga yayiyimpi kwakushiwa ngaphala njengesikhathi sasimithi manje yayingasiyompi kufanana lokubupha umuntu izandla umhlaye ngenqanje ubaxike bethi ukuthi echayile umuntu obuthi izandla ngoba into leyenzwa izandla yayingasiyompi yayingasiyompi yayiyinto eziqeda indebele ngoba mboni ukuthi umntwana osesiswini kungathiwa wayesempini ingayidatshulwa okumntwana okuncane ungaziyo ukuthi ufake engigeni kugigwa lo muntu ukhuluma kubi lokuthi wamalala inkomo kazama ukuthi iqondise inkulumo yakhe kahle.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia seliphelelwe ngumphako emzameni yokuhluthuna lelo lizwe. Esethula umbiko wakhe wokugqiba umnyaka, uZelensky uthe ele Russia selibonile ukuthi imizamo yalo yokubhomba ilizwe lakhe lokuhlasela ngendizamtshina zama-drones ayisebenzanga. Ngalokhu umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin usesesaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe welemelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Nxa sikhangela ngempilo e-Ukraine, hayi ngibona ngathi kayikafiki sibili ekutheni isigcinile ngoba nxa ukhangela akula kukhulumisana phakathi kwamazwe lawo mabili. Bekusithi ngabe sekuphuma inyuzi zokuthi kulamanye amazwe azwanana leRussia ayilandayo akhulumelayo ukuthi imise impilo le empile. Kanti ke langapha e-Ukraine bekusithi ngabe kulamazwe amanye ayizwisisa i-Ukraine akhuluma layo ukuthi ayivume ukukhulumisana leRussia. Bengingakakuboni lokho kusenzakala. Yikho ke mbona ngathi ayikagcini impilo.
Udaba lokuphiwa izikhali zokuzivikela ama-patriots awele Melika esiya kwele Ukraine, ubona ngani engafika ama-patriots la azayenza umehluko na kumbiyo nale?
Ye, iqiniso yokuthi nxa iMelika ilokhu ithumela izikhali zona lezi ezinkulu, ama-patriots la achaya amabhomba la vela phezulu, kutsho ukuthi impi le isaqhubeka iyaphambili ngoba la iRussia iyakwazi khona lokhu ukuthi i-USA iyathumeza izikhali zonezo khona ngale e-Ukraine. So ke nxa ithumeza kukhanya ngathi kungenzakala ukuthi imemetheke kakhulu impi le ngoba yikho lapho okungathi kuba le threat le eyokuthi iRussia ingajikela isikhali esikhulu lesi esibhidliza i-nuclear weapon. Ekutheni izikhali lezi zizasiza i-Ukraine, yes, zizayincedisa izikhali lezi ngoba ikakhulu emadolobheni amakhulu lezo ziyabe zinuka zisensa ibhomba lisuka lapho lisuka khona bese zihlangabezana lalo phezulu. Kodwa ke kuyabe kufuna ukuthi kube ngabantu abakwaziyo ukuthi zisetshenziswa njani izikhali zakhona. Sekusitsho ukuthi ama-Americans asengenela khona lapho. Yikho kubona kwami khona lapho babakanti.
Hayi, siyabonga ke mnumzana Rafael Mthombeni, yena engolandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwelemelika.
Zabulimaza ngebeat singele isikhosana phezulu. Ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha. Ingoma leyi ikhuluma ngesomiso kule virus esifileyo elizweni. Abantu bayakhala ngomkhuhlane. Isimanga ukuthi ngithengile ebuchongweni ngaphupha
kuluma layo wonkhushane sakhuleka wasemphendula wasesithi
ingoma imnandi kaSikhosana isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi umnyaka lo esiwusungule ngempela sonto ubonakala njengathi uza kuba ulukhuni. Ibandla le-CCC liphathise asebekhulile bakobulawayo ngokudla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama lami ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.